Nanzi inhloko zezindaba zalamhlanje ngolwesine mhlaka 12 ngolwezi 2015. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Kubotshwe abasekeli bebandla leMDCT abangamachumi amabili lanhlanu eHarare namuhla kulandela udlakela olukhulu oluqhamuke phakathi kwabasekeli laba lamapolisa. Abesifazana bathi unkosikazi Grace Mgabe sebuyisele muva kakhulu imizamo yokuthuthukisa omama kwezombusazwe ngokulwisana labanye abesifazana abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Ingcwethi kwezomkhathi zithe gwaqa eHarare namhla lapho ezicubungula khona ukuguquka komkhathi. Umhlangano lo uza ngesikhathi eZimbabwe lamanye amazwe omhlaba atshiyeneyo ebhekane lendlala emangalisayo. Kulife Talk sikhangela ukuwa kwerandi osokuchiye uzulu weZimbabwe ekhala ngoba osomabhizimusi abaningi bengasayamukeli limali. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kumsakazo wenu weStudio 7 kuqala ngehola lika 7 o'clock. Ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080, lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook kuVOA Ndebele kumbe kuwebsite yethu ethi www.voandebele.com. Ikheli njalo www.voandebele.com.